Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 1 Mpandula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo.
Kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu.
Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebatshiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla lokudla ezitolo.
Imali yeNASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu, kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu batshintsha.
Usenator Khalipani Phugeni webandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga ngahedalele parlamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhugeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla le-ZANU-PF.
Umuntu omdala waze waziyangisa bakithi ku-Studio 7 kabuhlungu kanje. Uze ibambe ebamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukutshiselwa endlini ebizwa kuthiwa liNdebele, akabuyele emadebhela nakula Ndebele ezobusa eZimbabwe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu nxa uhulumende engalalelanga izikhalazo zayo zokuthi akhuphule iholo labo. Lokhu kulandela ukutshengisela kwamalunga alinhlanganiso ebulenjini ngalolu daba kanye lokubotshwa kwababalisi abalichumi edolobheni leWetsa izolo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Themba Kuye Moyo, isikhulumeli salinhlanganiso, yena othi ababalisi bazihlalele emakhaya ngoba bengelamali eneleyo yokuthi baye emsebenzini.
Okwenza ngithi umkhankaso wethu uphumelele okaRed Monday ikuba phakathi kwababalisi akade bevunule okubomvu betshengisela ku-social media, abanye bakhona ngabazali njalo baningi ababalisi abaphathekekiwo. Lo hulumende ubonakale esetatazela ngoba kulaba balisi bethu abangamalunga esizwe sokuthiwa babotshiwe, abanye esizwe sokuthiwa sebedingakala ikakhulu izinkokheli zethu. Ngokunjalo, ngokuba amazwi kwethu, uhulumende sebesesikwazi ukuthi into esiyenzayo isihlikile kuye njalo isimhlukumeza njengoba yenevele engafuni ukutshela iqiniso.
Linike uhulumende umgwazo wokuthi alungise ingxabangxoza kwezemfundo kungafiki umhlaka 3 wenyanga ezayo, engekela kuyini eliza kwenza. Kukanti kathesi limazise njani ukuthi kulohlupho elifuna ukuthi lulungiswe?
Uhulumende simnike umgwazo wokuthi mhlana kusiyafika mhlaka 3 September abe eselungisile iholo lababalisi. Ziningi indlela esizisebenzisileyo, sisebenzisa i-social media, izincwadi zihambile ema-ofisini akhe uhulumende. Uvele emalangeni adlulileyo kube kwabakhona umhlangano phakathi kwabameli bake-Ministry of Education nabameli benhlanganiso zababalisi, lapho kwakuvunyelwane khona ukuba abameli benhlanganiso bayedinga ukuba amalunga abo athini. Izimpendulo zihambile. Kahle kahle imali esiyifunayo asifuni ukukhwezela iholo, sifuna bisele imali esasiyithola 2018 October. Imali okube encane yangkhona yabe yi-$520. Ngokunjalo imali lenxa ingekho, sesikhathele ukuzama ukuziqinisa sibonakale sisemsebenzini, sesikhathele ukuzama ukumvikela yena uhulumende isizotha sakhe ngokuba sebe sisemsebenzini. Nxa engakulungisanga esikufunayo mhlaka 3 asiyi emsebenzini. lokhu kungayisikuthi sithi siya strike asenelisi kuyemsebenzi akade belokhe bengunguna babone ukuthi ngempela ngempela umbalisi kenelisi kuyemsebenzi ababalisi sebekhamba ngecathulo ezijekile bagqoka izigamba into esasingayazi vele ikhona bahamba bengadlanga pho ngoba nokumele abelokhe enceda uhulumende sokumele siphume dandalasi sibe sigcekeni kukhanya ukuthi hayi emsebenzini siyehlule kuka
khona ezikolo kunjani sikhuluma kanje njengoba zivuliwe
isimo ezikolo sibucayi abantwana abaningi sibabona lokhu begijigijima emabhanga bezama ukuyabhadala ifisi abazali imali yefisi kabalayo ababalisi lalamhla abanye ade sebehambe bayaboleka izimali bayihlulekile ukuthola amabhasi ngoba amabhasi sizothiwa abotshiwe amabhasi la athiwa ngama-intercity aphuma ise emakhaya la sizothiwa abotshiwe ukuthi adinga nemarenkeni impahla zokuzivikela ku-COVID ngengakhuluma phambilini ukuthi ababalisi bagqoke izigaba sigqoka khonoko okwakuvele kukhona kodwa-ke ababalisi baza kugqoka besezindlini zabo phela ngoba bavele kathi sibasezindlini zabo abantwana bagqoka khonoko ababelakho umnyaka ophelileyo osokukudala umthetho we-WHO uthi imaski yaluphala kancathi nalokho esiyikhangele siyibona isaqinile bazithola ngo-January belokhu bezigqoka kathi singe-lockdown zivele seziluphele asikezwa uhulumende kumba sikaboni lapha anikeze khona ama-mask
lo-ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eselubhane uhulumende ubikwa isithi ukuvulwa kwezikolo ngomvulo kuqhubeke kuhle njalo iningi lababalisi belikhona ezikolo kukanti uhlezi esithi ukhulumisana lezisebenzi zakhe zonke ngodaba lweholo inhlanganiso yabakumpentsheni e-Association of National Social Security Retirees Trust ithi abantu asebetshiye umsebenzi bathwele gadalala ngokoma kwempilo ngenxa yokudula kwempahla ezitolo kanye lembadalo yabantwana ezikolo. Ithi impentsheni eholwa ngabantu laba ayeneli lutho. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Gideon Shoko utshele uNtungameli Nkomo Studio 7 ukuthi okubadanisayo ukuthi uhulumende ukhanya engafuni ukukhulumisana labo ngalolu daba.
Inkinga esilayo yokuthi yona iministry esidila ngayo kungani kayifuni ukuengeja i-association yethu. Sibona isithi yona iministry e-labor plus labo abe-NASA besithi libaningi kakhulu ngoba sekulama-forums amaningi awama-pensioners. So bathi bona sebe le nkinga yokuthi bangahlangana labaphi. O-pensioner esibakhulumayo nxa sikhuluma e-NASA. Imali ye-NASA allowance sasithola abanye 80 abanye 100 kusiya phezulu kodwa kwathi sekubuye i-new dispensation abathi i-second republic le yabuya ngekhulu kwaba khona lokuthi khona batshintsha imali kade siyithola ngoba sasithola ama-US dollars i-100 US dollars yayimali sibili bathi sebengenile uminister of finance wathi yena ibhondi le-USA kuyafanana after some time watshintsha wathi yena bond is 1-3. After some time wachincha wathi yena ibond is 1-15 against USA. After some time wathi yena sesisebenzisa i-market rate. After some time wathi bona sebesebenzisa i-auction. So katesi $1 is equals to 86 kumbe 85. Ngithi 86 ngoba i-85 point something.
Katesi ungathi lihola malini.
Katesi opensioneer abaningi sesithola about 3,000 bond. So ungakhangela wena ukuthi laphana ngangithola 100 i-US. Iyadlalwa ugwelegwele lapha ngoba kwadlala isitsotsi ngoba kwakufanele ukuthi khona laphana itshintshwa lathi sasifanele ukuthi sinikwe i-rate yona leyo kutsho ukuthi nxa ngangithola mina 100 kathesi ngangifalela ukuba ngithola 8,000 ngoba yamultiplier i-100 ngu-85 lowa so 8,500 kodwa kathesi ngithola mina 3000. Ungakhangela nxa sesikhuluma ngama US dollars unga divide ngo 85 lower, I think sengithola about 84 $40. When mina ngangitholani ngangithola i 100 US dollars. Into le pension kayizange ichaye kuphela eNASA, yachaya even kuma private pensions. Njengathi thina abanye sasebenzela amanye amakampani ale pension, lawo amakampani ayesinika ipension lawo ngomthetho lo owabuyisha nge-Second Republic sa-affectwa khona le kupensheni zethu. So kathesi sesihlupheka akakhulu ngoba sathathelwa imali. Ungabona ukuthi khona ngithola i-3000 ngangifanele ukuthi ngibe ngithola 8000. That's a difference of 5000.
Umnumzana Gideon Shoko ngowenhlanganiso emela abantu abakumpentsheni, i-Association of National Social Security Retirees Trust, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Asenelisanga ukukhuluma lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi. Senator Khalipani Phukeni owebandla le-MDCT usethule umbiko osola owayengummeli webhinga edalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, owathi uPhukeni labanye be-MDCT bengaba besetshenziswa ibandla leZANU-PF. USibanda ukhulume lokhu kungxoxo ayenze leStudio 7 ngomvulo echasisa ngokwabelwa imali phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act okwenziwa ibandla leMDCT nguhulumende. Khona kwakumele kuphiwe ibandla leMDC Alliance ngoba lilo elali lamalunga amaningi edalela eParliamente angena ngokuvotelwa. Kesizwe ingxenye yengxoxo esiyenze lo Sibanda ngomvulo.
So ke kwathi ke uChamise seyalile wasesithi ngingathola bani engingasebenza laye, yikho ke ukungenisa ngudlu omonzora uzathola ukuthi namhlanje iParliament kayiseseyile yani iParliament ka 2018. Umuntu ongakwaziyo lokuthi wabuya njani eParliament ngoba abanengi bakhona ngabantu ababedliwe. Ngingakupha umzekeliso ukuthi khona uChief Ndlovu wayedliwe eNkayi North kodwa namhlanje lanje uzithola engusinator. UPhukeni wayedliwe ukuba ngumember of parliament koBulawayo kodwa namhlanje uzithola engusinator. Ngingababala bonke banengi sebegcwele eParliament okusokusenza ukuthi la iParliament yakhona iswele isisindo njalo lenhlonipho eyayivele ilayo abantu belayo phakathi nakwayo.
Leyo ke ingxenye yengxoxo esiyenze lomnumzana Prince Dubeko Sibanda owagxotshwa edalela eParliament libandla leMDCT. Amazwi kaSibanda kawaphathanga kuhle umnumzana Phukeni uyibandla leMDCT osithumele umbiko wakhe ngomakhalekhukhwini.
Ngiyabonga msakazi, ngikubingelele, ngibingelele nabalaleli emakhaya. Hayi, indaba kababu Prince Dubeko Sibanda ibuhlungu. Yazi umuntu omdala maye bopha umdlambula ethu cha ipoint ekhulume ngazi, ekhuluma out of ignorance and out of abakubiza ngesilungu bedibula foolishness. Ubula nje ubonta umuntu omdala waze waziyangisa bakithi kuStudio 7 kabuhlungu kanje. Uze ibambe ibamba phezulu indaba ekhohle ukuthi iqale kuphi. Iqale phela uMakhuphe efuna ukuchiselwa endlini ebizwa thiwa lindebele, akabuyele emadebele nakulandebele ezobusa eZimbabwe bethi bazomgugura round. Besenza ihlaya nje ngento yobuhlungu kangaka lamanje sasebuhlungu kithi. Wayengayiqali lapho bemrecola kungavelanga bamrecola inkantolo irula lethu ukuthi hayi uMakhuphe nguyathi kumele athathe after babuthwa ngirayi. Angithi kanjalo inkantolo. Into esiyaziyo ukuthi umthetho sisekelo wenhlanganiso yethu wawutsho kanjalo. So useyibamba phezulu la eyichiya phansi le ngoba yilaba abantu abangama collaborators abantu abasincindezelayo. Siyancindezelwa la ubhizi yena uthi sivula lapho esingatshana sivuna lapho esingatshalanga khona. Uthi yini esitshali bakangitshela ukuthi yini esitshali. Yena leyo kuvuna angiyazi ngoba yilaba abantu abacabanga ukuthi bona ukuya eParliament uyazihambela wena labantwana bakho uthola imali uthola imoto uthola la mina lo babuthi Ndlovu asinjalo. Sizosebenzela abantu bakithi. Ungahamba eParliament ubona amadebate esesiwayenzile. Sesidebatile ngemfundo yabantwana ukuthi abantwana abathole imfundo esohlonzini oluphezulu kakhulukazi abantwana basemakhaya. Kukhona kulokothi ayihansathu ungahamba uyokubona yikukutshala kwethu lobaba uNdlovu. Lokho kuvuna angazi uvuneni yena, angasibonisa ukuthi yini esetshenziwe la eseyivunile. Ngoba siqala phansi manje siyalwa sithi abantwana bemathebeleni abafundiswe ngabantu bemathebeleleni. Awuzukususa umuntu ongazi lutho ngezo zemathebeleleni. Umntwana athwale nzima ngesikole aphinde athwale nzima ngokufunda ulimi lukatitsha. Akulunganga konke lokho. Amathuba abantu bemathebeleni sithi awaphiwa abantu bemathebeleleni. Lokuncane konke kwegolide okuvukayo kusiqhamuka abantu ingazi ukuthi baqhamuka kuphi, bafike baphiwe kuthiwe indawo yabo bathathe badinge lelo golide bamine lelo golide basuke bahambe bethiye imigwaqo ifile, akula zikolo, akula maclinic, akulani. Siyayilwa leyo nto eParliament kumanje. Ungabheka iHansard uzobona ukuthi mina ngidebatile ngaleyo ndawo, ubaba uchief udebatile ngaleyo ndawo. So angimazi le kuvuna akukhuluma yena ukuthi kuphi, asikho lapho. Imoto engihamba ngayo kumanje imoto ihambe ngayithenga i-twin cape yami, anginayo le eParliament. So angimazi ukuthi ukuvuna akhuluma ngakho ikuphi. Thina sizosebenza la, sisebenzela abantu beZimbabwe. Angazi sengihambe kangake nasi, ngifonelwa ngabazali umhlaba wonke le namba abantwana abapasile phukeni. I-NASTA izwakala ukuthi thini, ngihambe khona ngiye kulwa ngile baze bangena abantwana.
Lo ke nguSenator Khalipani Phukeni uyebandla le-MDCT. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abathathu kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kulabantu abafika phose amakhulu amabili ababanjwe igciwane le-coronavirus ngasikhathi sinye. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amathathu, 30,132, abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19. Asebehlatshwe ijekiseni le sebeyizigidi ezimbili lengxenye, 2,582,705. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Umsakazo we-ZBC ulodaba lokuthi imidlalo ethiyeneyo isizavunyelwa phansi kwemigoqo ye-COVID-19 ebalisa ukuba abayabe bephatheka kuyo bamele babe behlatshwe amajekiseni e-COVID-19 womabili. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com libika ukuba owayengumphathintambo wezabelo umnumzana Ignatius Chombo udingwa ngamapholisa ngemva kokungayanga emthethwandaba izolo ukuyathoniswa icala lokugqoka ikepesi yebandla lezanu PF yena asexotshiwe kulelo bandla. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani, salibonani, salibonani kumagumbeni omhlaba, magumbeni omane omhlaba. Bantu beZimbabwe kuStudio 7 kanye mbingelela nabo abaphathi bethu laba abasethulelayo i-news ezinhle, ezinhle eZimbabwe ukuthi omunye lomunye azizwele. Njalo silamalungelo ukuthi lathi sikhulume esikuzwayo lesikubonayo. Mina ngiyaqhuquzela ngumama uManxube ePlant, ngiyaqhuquzela ebantwini abatsha, abantu abatsha, buyani lina eliphandle kwelizwe, buyani lonke lina bantu abatsha lizoregister ukuze ilizwe leli liphume emanyaleni anje. Buyani nini ekhaya lizoregister, lingakhuluma liphandle akulanto ezayenziwa, buyani nini ekhaya. Siyakwazi ukuthi lisebunzimeni kathesi ngenxa ye-lockdown. Buyanini, lizomeseka omunye wenu, uNelson Chamisa, onguye olikhokhelayo ukuthi liphume ebunzimeni. Sithi phambili ngaye umfana, thina singomama siyameseka. Ngoba sisi iZimbabwe yathathwa, asikaze sibone ubuhle bayo. Buyani siphume eGibhithe, buyani silincedise bantwabethu. Buyanini ekhaya, thina sithi chete chete Chamisa, mana ngebizo lelele elithi MDC Alliance ungatshintshi. Ngiyabonga.
Salibonani, salibonani kuStudio 7, ngibingelela abasazi kuStudio 7 kunye labalaleli. Mina igama ngukazi Lothando Maseko, ngokuhlala ngilapha eBotswana. Mina nje kuphela ngididwa indaba eyinye kuphela yaseZimbabwe ekuthini manje babhizi bathi bona kula ma-by-election, kanti ke wayinxa bethe kula ma-by-election bevala nge-COVID-19. Hayi phela laleyo umthetho ye-COVID-19 makayisebenze ngisho la kulabo abayibo abarecola ama-councillors abe kwengabantu. Ngani ngoba phela abantu thina sikhethile abantu bokuthi bakhona ukumela abantu. Kanti ke nxa kuthiwa bayarecolwa kubuye kuthiwe sokusebenza i-COVID-19 akusela khetho. Kanti ke manje kusuke kwenziweni ngoba phela abantu bayahlupheka ngoba nxa bezifakela abantu babo kubuye lina selisithi liyarecola. Asisakwazi ukuthi kwenziwani nomthetho lowo kawusebenze phela kulabo abarecola. Ukuthi ma kunje ngalesi sikhathi akulo ozarecola omunye. Makusetshenzwe kunjalo abantu bakhethwe ngabantu. Ngiyabonga.
Ngiyabonga kakhulu ngaleyo dabi. Ngibuhlungu ukuthi ukukhuluma ngalo abantu abangabaxolisi bengazathi bengazangabi kumpublic ukuxolisa abantu. Ukuhlukumeza sabayikho khona. Kancane. Ngathi ukuhlukumeza ukuthi umntanami afakwe engigeni lekhani yegigi. Inhliziyo yomuntu onjani ukuthi umntwana ofake engigeni thathe igigi. Umgigi umgigi azathi. Inhliziyo yomuntu onjani nje. Ngibuhlungu ngakhuluma lolu daba. Ngibuhlungu ngashaya namanje impilo yami. Angithwali inkomo ekhanda, angithwali inkomo ekhanda. Ngingumuntu nje, kanomajinga ohlezi lendoda ekuthatha. Ungumuntu ongathwali lutho, ongathwali inkomo. Esintweni sikhangele ukuthi umnxeza yakwenu, umuntu okhangele ukuyancedisa omunye wakho. Ngingumuntu nje lokho ngokuhlala because of i-ground. Kodwa into abayikhuluma le, ngisuselela ukuthi ngiphathele.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi nabalandeli? Ngalibingelela, ngiyalibingelela ku-Studio 7 laphana. Sithi hayi, 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 sihamba la president wethu. Nelson Chamisa chinja kuqula izenzo basadlala abantu bezanipef sanipef must go.
Oh, selibonana ekhaya ko Studio 7 linjani? Hayi, siyaphila kakhulu bantu benkosi, siyaphila. Hey, ngiyadinga bafowethu, ngicela usizo lapha. Ngusindiso Mahlangu lo okhulumayo, ngikhuluma ngiseBotswana. Ngidinga umfowethu mina wami uLouis Mahlangu ongabe esazilanga bekhona shwa bantu benkosi, ngicela ngcede ebe ngikwazi mina ukuthi use South Africa and uhlala eAlexandra eQ. So kangela ama details zakhe, kangela number zakhe zefoni. So ngicela ukuthi ongabe lolwazi bantu benkosi, enisize kakhulu ngiyamdinga lo muntu kakhulu shwa. Ngiyacela abantu lenisize. Abanye bangamba bamazi ngokumbiza ngoLusto, abanye bembiza ngoAnele, abanye bembiza ngoLusto. Mina engikhulumayo bangazi ngokumbiza Sindo, abanye ebengesazanayo nje Katripark, lapha besihlala eKatripark ku-trip 137 Cork flight. So zazohlukana lomna wami, it was 2012, but saba lama communication ngaba kwazi ukuthi usekuhlale Alexander Q. From there, hey, angazi ukuthi ngingambona njani, and ngisengizame ngendlela zonke sengihlulekile. Abangani bami bemphila labo kakhulu eKatripark, ngu-Abizo, ngumafa uMethu, ngu-Trimo bebembiza ngo-Stiriri, ngu-Conry bebembiza ngomanimani, u-Edwini, usibhekara ongabe bazi nje ongabe nomele number yaphakathi kwabona labo u-Abi, u-Trimo, u-Stirley, umafa uMethu, ubhekara, uphesi stophesi, ongabe le number nje kumbe yabona laba abantu shuwa, ngicela nisize kakhulu endinga number naleyo ozabe elayo kumbe ozabe lolwazi kulombongeni e-South Africa. Ngikwazi ukuthi uThobe ehlala lombongeni, lo munye kuthiwa ngumbeki, but umbeki kangimazi, engimazi umbongeni wako nama-twins ema-11 lapha e-Country Park. So ongabe ololwazi bengicela ukuthi embambe ku-WhatsApp number yami eBotswana +26773528681. Isindo eBotswana inamba yami yena leyo +26773528681. Ngiyacela shuwa bantu benkosi, ngiyacela linisize, ongabe lolwazi enisize kakhulu, ngiyacela sihlobo zami. Ngiyabonga.
Sanibonani ku-Studio 7 ninjani? Sikhona hayi nathi ayikho into embi. Endabeni leka mnangaka yokwenza ukuthi induna kube yizo ezingumelana nalelo daba lomphuqazi, ayihambi kahle ngoba yabona thina ngapha ku WhatsApp ikakhulu WhatsApp uyo lohlupho ngendlela zokwethuselwa. So mangabe bebuya induna sezizobatshela ukuthi bayavuma, bayethuka, bayesaba WhatsApp hlelo buvela uhleli nje ngoba ngathi bawukusaba waya. Ayikho into ekhona, ngavele bethiwa yikho lokho, kulokho yikho lokho, bayesaba nje nelungelo lomuntu nje kalazi. Uma ngabe kuthiwa ungathi mina ngwe MDC, so licala lelo lokuthi why wena ungwe MDC. WhatsApp nje kuphela into engiyibona kwezindawo yebo, hayi akukho lokho kodwa WhatsApp uyolohlupha uhleli wethu. yethu sethu so njengamanje njengokuthi induna izozophatha so sesizo izobuka izotshela abantu okwenza abantu bavume bethuke besathi ngoba lokho sokukhulume ini induna sibuya kumgaba thobane nalo mnana so mangabe sevele sibuye kanjalo nje vele nje sizaba ngeyinto abantu sezaphila kanzima whatseven lohlupho kakhulu ngawo lezo zinto zona lezo
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo wethule umbiko wokwamukela amabutho avela kwele Afghanistan esithi kazisoli ngenyathelo lokuthi amasotsha la asuswa kulelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amabili. UBiden uthe wakhetha ukususa amasotsha la kulokuthi impi iqhubeke ngoba yayingathatha isikhathi eside. Ukuhlaziya udaba lweAfghanistan sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Yeah, abantu bangazola uBiden ukuthi kunjani kutheni, kodwa ke iqiniso lakhona sibili okumele lingabe abantu bayalizwisisa ukuthi kwakungakhangelelwanga ukuthi uhulumende lo oweAfghanistan wayefakwe yi-America incedisa for 20 years, wayengaphongunxibilika nje aphongunxibilika abantu bavele kuhle ukuthi weTaliban khonapho bahle bavele batshaywe yitwetwe bonke bahle bancibilike wonke umuntu lo president wakhona ahle aphumele izweni abaleke khonapho masinya masinya. Angikhole ukuthi ukhona wayekukhangelele khonapho. So iqiniso lokona ilikuthi loba bangaze bamsole loba kabamsoli, but mina kakhulu ngisola bona abantu beAfghanistan bona ukuthi kati bona babezithi kuzahamba njani, babebhonga ukuhlalela ukuthi bazagcinwa ngama-American mjokotho bengazimeli bazilwele bazikhangelele ilizwe labo njengokwazi kwabo. So-ke lapha eqinisweni ukuthi abantu balapha nje ukuthi bayathanda ukusola, kodwa-ke nxa kwakuyukuthi kwazokuvunyelwa no-President Trump khona ukuthi bayasuka, loba kungaze kube ngabe nguye uTrump ngabe bayachiya futhi ngokufanayo njengakhona lokhu okwenziwa nguBiden.
Udaba lona lolu olwe-Afghanistan ngokubona kwakho alusoze na lubangele ukuthi uMongameli Joe Biden anqotshwe kukhetho oluzayo?
Yeah, hayi, angithi ama-Americans ngabantu abatshintshatshintshayo, bantshintshe uhulumende, batshintshe lokhu, batshintshe lokhana, bangasola lokhu bahle batshintshe khonapho. Kungenzakala ukuthi kube ligodi lakhe loneli, kodwa-ke kungasikho ukuthi uzigebhele igodi lakhona. Eqinisweni ukuthi ulandela lokhu okwakuvunyelwene njalo laikuthi kati khona nxa kungasacinanga kuzacina njani. So kungamkhosta ama-elections, kodwa-ke kamboni ukuthi kukhona okunye angakwenza. Yikuthi angithi amabandla lamabili engingakusola mina, ngisola wona ama-Democrats ukuthi khona nxa kuyukuthi bona basekela upresident wabo, umkhokheli wabo, kufanele ukuthi bangayekethisi, bavumele ukuthi ku-next elections umongameli wabo abe ngodliwane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Dallas e-Texas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ngesikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ithi amalunga ayo azakhalala umsebenzi ngokupheleleyo ngolwesihlanu. Inhlanganiso yabakumpentsheni ithi abantu asebachiya umsebenzi bathwele gadalala ngokuma kwempilo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.